Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa nengcwethi ecobongola ezemidlalo yenguqu yabesifazana. Usibekiwe Ndlovu yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women Leadership Program. Asizweni ukuthi uthini ngalolu hlelo kanye lekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sister, linjani balaleli? Ibizo lami uSibekiwe Ndlovu, ngobulawayo. ICOSAFA Leadership Program iCOSI kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwi eCOSAFA. Ngiqalise ukuthanda lo mdlalo ngimncane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emankazaneni, bekudume owe-netball wokuqaga. But I mina ngizange ngithandisise, not that ukuthi kule nto embi, but zayebe into engitshanga phakathi. So yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wokunobhutshuzwayo wamankazana. And uze ngifike lapha engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo, lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Kahle kahle kuyini belikufunda kulezi izifundo ze-COSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader or ngithi umholi kubuya lama-challenges awo, obuhle lokunzima. Kodwa ku-course lay ye-COSAFA safundiswa ukumelana lawo ama-challenges. Safunda okuningi, sasilama-module amaningi, ama-topics ayimaningi. Kodwa isiqoqela se-course sasiyi-leadership. Ukuthi kutshona ukuba umkhokheli, iwapha ama-qualities of a great leader, a creative angle to leadership. Safundiswa lokwe-governance, finance and accounting fundamentals, basic principles on club management, networking, football business, CAF licensing. Njalo bekulama discussions, e.g. what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Senza lama project work. Ama project ubuwenza, amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-one, amanye waphiwa ukuthi liwenze liyigruphu. Bese lixubaniswa lapha nxa seligruphu, maybe lihlangane labantu umuntu ose-South, Namibia, Zambia, behlanganisa nje ama-countries. Yikho ade kusenzakala lakho.
Ubona abesifazana abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu ukusasa, kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikelele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabesilisa abaningi?
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zalezi ezinkulu, bengenza ngcono. Ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight, ezicacayo, eziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe ku-football yeZifa, Zimbabwe Football Association, kube lo president ongumama. Konke kusiyafika lekhafu, leFIFA, sike sibe labo mama abangu-president abakhokhela yona lawo ama-association. So kodwa kwebe kube le-groundwork sibili. Abantwana abangamankazana nxa besadlala khwaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration, ukwenzeka ukuthi loba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona. Then befunda besiya phambili beze befike khona lokuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA. Wenze ukuthi bekwanise lokungena khona kibo CAF, ungena khona le-FIFA.
Lowo nguSibekiwe Ndlovu, ingcwethi ecobongola ezemidlalo yenguqu yabesifazana, yena osanda ukuqeda izifundo ze-COSAFA Women Leadership Program. Ebesixoxa laye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.